sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 kunqabakazi 2023 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Someone has lost umntanabo. Ongumfana, someone has lost umfo wabo ubhuti wabo. Lathi we've lost a change champion.
Uvaleliswa uTinashe Chitsunga owabulawa ngabaqotshengelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi i-African Union isithumele abantu abazokhangela ukuthi kambe ukhetho lweZimbabwe luzaqhutshwa ngendlela ehlonipha yini isisekelo sombuso seZimbabwe, i-constitution.
Inhlanganiso ye-African Union isilungiselela ukuyahlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe.
Sikwazile ukuhamba siyofika endaweni yakomagabelana lapho kubuya khona u-Elvis Mathi, okungumaeli ibizo lakhe lomculo, umholi wensimbi zeJwane.
Bajabukile abantu kulandela ukubhubha kwamalunga eqembu le-insimbi zeJwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, ubesesililweni sikaTinashe Chitsunga, wabulawa ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF. Bekugcwele amalunga ebandla le-CCC, izihlobo labangani esilulweni lesi eHarare. UChamisa uthe abantu badabuke inhliziyo ngokubulawa kukaChitsunga.
Tinofamba tiri munashi. Bazinu zedu tinashi. Tinoprovokwa. Takawerwa mboneni mwe, farali, nezanu pia, mumbama mnangaba mbetru make kumbaba kikwe, anya kanda kuchibufu. Takaposa ndaura awaza mno zia, neputi kwa mtari.
Tina silandela izikondizo zikankulunkulu sonke isikhathi. Basi kala basi chaye benze wonke wongekwe mtetweni. Sibebulele uTinashe, babulala mboneni mwe, ekumeni kamnanga kwa ekwekwe. Akulanto abayenzayo. Lami ngaphosa ngadutshula mtari. Akulalutho olwenziwa ngalokho. UTinashe ubulwe emahlayana. Siyakwazi akufeleyo. Siyaxolisa kumdeni wonke ngokwenza le kuTinashe.
Kukubetha imawoko azizori uTinashe.
Omunye wabakubandlaleli uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi eZimbabwe lilahlekelwe liqhawe lamaqhawe. Uthi akumelanga abantu befele abakusekelayo ikakhulu ezombusazwe.
Someone has lost their dad. Someone has lost umntanabo. Ongumfana, someone has lost umfo wabo ubhuti wabo. Lathi we've lost a change champion. Kuyethusa, kuhlasimulisa umzimba. SingamaZimbabweni ngibone ngani i-tolerance yethu kumele ifike lapho ukuthi siyavumelana, ukuthi asivumelani ngokwepolitics kodwa siyakwazi ukuphilisana. So abeqembu leZANU-PF kumele bakufunde lokho, kuqale khona kupresident wabo uMnangagwa, abafundisa abantu bakhe ukuthi kumele ube le-tolerance. Omunye lomunye ulelungelo lokuthi akhethe iqembu lombusazwe afuna ukulisapota.
Umnumzana Mlungisi Moyo wokubandla leZANU-PF uyakusekela lokho.
Ngibona ngathi amaphathi wonke aze engenasifiso sokuthi kungaba nodlakela. Ngoba umongameli webandla ebusayo ubethi yena nothi nawaseng not violence, yimessage vele ehambalayo. Kodwa uzathola ukuthi in any process awusoze uswele indimba sengavuthwayo kwinkuqumbo. Okuthi ngakuthi asenzeni lokho nawo uya nga. Nalaba bebandela ibhikisayo nabo beqela sibili ukuthi hhayi asivumelana nini ikhampeni ngokuthula ngulo nalo. Athengise ukuthi ibandla lakhe lona lilelelane, athengise labantu abantu bangalithenga ngendolo hotsokaspesele. Or le incident ekajaha lo oweHarare, it's a big incident, nami engizosubuhlungu kakhulu.
Kusenjalo uNkosikazi Molefe, umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende wawole Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe okuzwekazi le-Afrika, utshele uBlessing Zulu weStudio 7 ukuthi kukhanya ngani kalosuze luqhutshwe ngemfanelo ukhetho eZimbabwe.
I would like to recall that the president of Zimbabwe, President Mnangagwa, has said repeatedly that he wants his country to hold free and fair elections. And we believe that would be the best path to promote peace and prosperity in Zimbabwe. Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months.
Ngiyakhumbula uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi eZimbabwe lizaqhubeka ukhetho olukhululekileyo. Siyakwazi ukuthi lokhu kungenza kube lokuthula eZimbabwe. Njalo lengqubekela phambili. Kodwa ukukhanya engani akusoze uhambe njalo.
Legislation called the Patriotic Act was adopted, and in fact, that legislation imposes restrictions on basic political freedoms.
Kubikwa ukuba kulabantu abanengi abakumabandla aphikisayo ikakhulu emaphandleni abathi bakhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Kusenjalo, inhlanganiso ye-African Union isilungiselela ukuyahlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe. Inhlanganiso le yethule umbiko othi abameli bayo bazamanyana labe-Common Market for East and Southern Africa Election Observation Mission ekuhloleni ukhetho lolu. Kule nhlanganiso ezimbalwa esezithume abameli kweleZimbabwe uyahlola ukhetho lolu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana e-14 Ncube, ingcwethi elwela ilungelo likaZulu ezimeleyo.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi i-African Union isithumele abantu abazokhangela ukuthi kambe ukhetho lweZimbabwe luzaqhutshwa ngendlela ehlonipha yini isisekelo sombuso seZimbabwe, i-constitution, imithetho yeZimbabwe, izivumelwane ze-African Union lezinqumo nje zonke ezomhlaba ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Kodwa sebephuzile, umonakalo usuwenzakele. Ukhetho lolasoze lube ngolukhululekileyo ngokuba izinto eziningi sezenzakele bengakafiki. Kuhle ukuthi eminyakeni ezayo ukukhetho lulandela ka-2028 bafike ngesikhathi, lalolu khetho luzalandela, bafike ngesikhathi ukuze babone izinto zingakonakali, bathi bangazibona lezo ezonakalayo bazibhale ngendlela efaneleyo.
Kodwa singathi kunceda ngani khonokho baba Ncube?
Akwanelanga kuphela ukuthi babhale, kuqakathekile ukuthi nxa sebebhalile laba be-African Union bakwenze kucaca ukuthi umuntu ozakhetha okhethweni olungakhululekanga asimamukeli njenge-Afrika, bamjezise lowo muntu oyabe ngene ngaleyo ndlela ukuthi umbuso onjalo asoze bawamukele. Kodwa kungabhalwa bakungenziwa lutho ngakho, kubhalwe nje kuphela ukuthi ukhetho belungakhululekanga, ukhetho belungamanga kahle. Kodwa lo ongene ngokhetho olungamanga kahle angene esihlalweni abuse, akuncedi ukuba lama-observers anjalo. Abantu beZimbabwe bakhangele lama-observers azafika abone izinto zonakalayo azikhulume, labo abafanele balungise lokho konakalayo bakulungise. I-African Union imele itshintshe indlela esebenza ngayo, i-SADC imele itshintshe indlela esebenza ngayo. Bathi bangatshelwa ukuthi ukhetho luhambanga kahle, bajezise labo abakhethwe ngokhetho olungakhululekanga. Yikho lapho kuzaguqula khona i-Afrika, okuza kwenza ukuthi ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo.
Umnumzana e-14 Ncube ingcwethi elwela ilungelo likaZulu izimele. Besixoxa laye ekoBulawayo. Umsekeli kamongameli webandla leZANU-PF uMnumzana Kembo Mwadi uzekhuze abasekeli bebandla elibusayo eMathoreni South ngokungavoteli uMongameli Emmerson Mnangagwa ngobuningi babo kukhetho olwedlulayo. Kubika u-Albert Ncube.
Bambili ngeZANU-PF, filipili kaZANU-PF, pandapanda laZANU-PF, mbelimbeli laZANU-PF, mbelimbeli laZANU-PF, ZANU-PF oye, ZANU-PF oye, waMnangagwa oye.
Umohati uthi nengilakhabela ibhola ehlathini ngoba amakhansila kane labameli bedalela ephalamende bathola amavoti amaningi ukwedlula uMnangagwa kukhetho lwadlulayo. Uphinde wathi abantu kumele bevotele uMnangagwa lebandla leZANU-PF esithi kunenge okwenziwe ngukhulumende selokhu uMnangagwa angena esikhundleni. Ekhuluma enkundleni ephelandaba Stadium eGwanda namhla emini, uMohati uthe ukwenzeka kukhetho luka-2018 akumelanga kuphinde kwenzakale lo nyaka.
Akula umuntu othi votelenini mina upresident kwabanye lizazibonela kokwenza, akula nto enjani. Lokhwana kwayenzakala ngo-2018 especially ngapha eMathebeleni sawo kungaphindi singakuphindi lokho okuthi khona uMP atholakale ethola amavoti ayedlula ka president bobusithini bobusithini ngo president ngakuthi wena amavoti yakho abe sedlula ka president which means they must be you must have been saying something about the president which is negative so asikufuni khonoko akuphele khonoko
uMohat uthi kulentuthuko ekhanayo eMathebeleng South phansi kombuzo kaMnangagwa okugoqela ukuvuselela izivande zokulima ngokuthelezela ukwakhiwa kakutsha komngcelo we-Bed Bridge kanye lokulungiswa kwemigwaqo
sithanda ukuthi khona simkhethe ukuthi aqhubekele phambili ecedisa ama-programs akhe amahle elewaziyo sifuna ukuthi siwine ukuwina lokhuana okuzenza ukuthi khona izitha zethu ziswele ukuthi khona zizakhuluma zithini
Umgcini sihlalo ebandla lezano PF eMathebeleng South Mnumzana Mangaliso Ndlovu ukhuthaza abasekeli bebandla lakhe ukuthi bakhankase ngokuthula
Izano PF will not hesitate ukuthi sikuhambise emapoliseni singakubona unguwe ohamba usilwa labantu beopposition yika bakumeleleyo ukuthi bebeze betha impembe bethi lapha sokule violence upresident has been clear no to violence no to violence
isikhulumeli sebandla eliphikisayo Citizens Coalition for Change eMathebeleng South umnumzana Ntando Ndlela uthi bandla lezano PF lehluleke ukubusa kuhle kusukela ngo-1980
iZANU-PF ile 43 years ibusa iZANU-PF bakethi isikhathi sayo sesikwanile sebenzile abade bengakwenza ungakhangela yena lo okhulumayo kubaba uKhembo Mahadi ngabantu asebekubo 80 something years kusiya kubo 90 years kambe abantu abadala bangaka singabe lokhu sifundi baqhubeke belokhu besithi bayasibusa abayiphumula abadala sebesebenzile bayedlala nabazukulu akula 5 years abangayiphiwa ngabantu beZimbabwe
Amanye amabandla aphikisayo abalise lezaphu imthwakazi Republic Party kanye le-United Zimbabwe Alliance aqhubekela phambili ekhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka-23 Ncwabakazi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube. Direct from Washington, the voice
of America. Lanwa ukhetho lwalonyaka solusondele iningi labantu lithi alibakakabikwazi ukuthi lizavotela bani. Baningi abakusimo lesi abahlala eSt. Peters leRobert Sinyoka emakhaya aseduzane lawoBulawayo, kubika uEzra Jesus Banda.
Kuluma ngokuthule amabandla ezombusazwe akhankasa njalo nje kodwa abantu bathi bakhathele ngezithembiso zamanga ezenziwa ngesikhathi sokhetho umnumzana Austin Dweni uthi kakaboni ukuthi uzavotela bani
angingapheleli sibile kubona izikwenza kwakhona ngoba still lakhathesi ama-elections kumele abe free every party kumele ukuthi iphiwe ithuba lokubana ikhampeni ngendlela efaneleyo hhayi kunqobeni ngekhathesi kangeke imbekwazi ngoba abantu sitidene sonke amakhanda sitidene amakhanda ngendlela ezenzakalayo ukhangele lezi mali ukuthi zenzakala njani akula muntu okhangele ebantwini ukuthi kade vele abantu bona bephakathi kwendawo baphila njani
umnumzana Masathini osekela ibandla lezano PF uthi uyesaba ukuthi abantu abasoze bavotele ibandla lakhe
abantu basola ukuthi vele ukuthi izinto ukuthi vele azisamanga kuhle abazithembisa ukuthi kutwa kuzalunga ufisa ukuthi vele ngifuna ukulungisa imali abantu bathola imali right
ukanti umnumzana Eugene Ndlovu umakhi wezindlu uthi abantu sebekhathele ngombuso okhona
abantu bayachiyana abanye ngabakhonaphi kulo naleli bandla buse abanye ngabe-CCC bayachiyana
abantu abaningi nxa sisizwa bekhuluma phandle kungani ibandla likhona kwabasalithanda singakwazi ukuvoteni sibili kodwa nxa sisizwa bekhuluma sabe sizwe ngani bafisa ukuthi ngabe kuyake kutshintshe nje
umnumzana Dumisani Mkhonazi uthi abancinisayo bemele amabandla abo abazange bafike ebantwini ngakho kakholwa ukuthi uzavota
kunamakhandidate akhona wonke yikho kungani kunzima so thina ibandla umuntu esimaziyo ngupresident laba abanye abakhontesta ngaphandle kwasichanisa ayisibazi so asikabi leqiniso ngoba sikabona amakhandidate akhona wonke ukuthi ngobani lobani
Osakhulayo uRoyal Mloyi oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amabili lambili 22 uthi ingalahle ithemba ngebandla lakhe leZANU PF.
Ngibona ukuthi ngaba lentuthuko. Ngibona ngaba lentuthuko because lo hulumende wethu wayesithimbisile nje ukuthi Vision 2030 salokhu sakhangele khonoko njengoba sisakhula. Abantu abaningi bakhala ngemsebenzi because kunje siwasebenzi khona eSaint Peter's. Asisebenzi, amayouth amaningi balimazana, bayenzani kuyindawo zokuthi baswele imisebenzi. Drugs, yonke into, basebenzi into ezingela ngqondo bebancane.
Omunye osakhula ngoLydia Matheo leminyaka yokuzalwa engamathumi amabili lanhlanu 25 uthi uzavota kodwa ubone ngani amavoti azatshontshwa.
Sizavota sikodwa sesakuthi vele ngxenye i-voted ayisozisincede ngalutho. Hhayi, ngiyakwazi anti i-secret yami.
Sekusele insuku ezilithumi lasithupha ukuthi kuqhutshwe ukhetho eZimbabwe. Ngimelele Studio 7 eSt Peter's, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uyaxobozela kwelenje lapho bezama ukubisela uMnumzana Mohammed Bazoum esikhundleni kulandela ukususwa kwakhe libutho ngeviki ephelileyo. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan osekubulewe abantu abaningi okumangalisayo. Inhlanganiso yeZimbabwe National Traditional Healers Association ithi abantu kumele besebenze labo ngoba badonsa ndawonye labezempilakahle abasebenza kumakholeji emfundo yaphezulu kanye labo kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abagoqela abafundisi, ababalisi labanye abahamba ezinyangeni besiyadinga uncedo. UMavis Gama usethulela lolo daba ngokugcweleyo.
UMnumzana George Candiero, umkhokheli wezinatha, uthi kunengi okuphathelane lenhlanganiso le. Uthi ugoqela ukuqeqeshwa kwabelaphi bomdabu yizikhwicamfundo ze-University of Zimbabwe. UCandiero uthi akulanto elihlazo ngokwelatshwa zinyanga.
Our really wish is maybe one day to be in the hospitals themselves.
Isifiso sethu sangempela yikuba ngelinye ilanga sibe ezibhedlela ukuze abantu bakithi baxhumane labafundela ukwelapha ngendlela zesilungu ngezinto ezithile thina esingabhekana lazo kangcono kulabo.
UDokotela Amos Marume okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Health Practitioners Association uthi kuqakathekile ukusebenza lezinyanga ngoba bayinsika yempilo kaZulu.
Rather, there are various ways that we will work as an association to promote, for example,
kulezindlela ezehlukeneyo esizozisebenzisa njengenhlanganiso ukuze sikhuthaze ukusetshenziswa kwemithi yesintu.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Silibaziso Mlilo, isakhamuzi sakoBulawayo.
Mina ngombono wami ngibona kungcono ukuthi ngabe labo ama-traditional healers babanika labo indawo, for example ezifana nalezabodokotela abemithi yesikhiweni, labo kube yindawo engacatshanga vele ngoba labo isikhathi esiningi ama-traditional healers labo basendaweni ecatshileyo.
UMnumzana Lubani Nkala, isakhamuzi seHarare, uvumelana laye.
Khona ukuthi abantu bahambe becatshile besiya ezinyangeni akusikonto enhle. Kuba ngabe bayahamba bekhululekile njengokuthi nxa abantu besiya ezibhedlela ngoba inyanga zilezivele zikhona esintwini vele zikhona.
UMnumzana Bongani Moyo uthi abantu abaningi abahamba ezinyangeni bagoqela abafundisi.
Kodwa akusancedi ukuzifihla ngoba kuyaziwa ukuthi bayakwenza and after all bayancediswa bangayaphaya. Uncedo abalufunayo bayaluthola, baphinde babuyele enkonzweni zabo njalo njalo. So mina ngibona ukuthi vele waye sekuyimfihlo kulungile ukuthi kuhlale vele sokusaziwa ukuthi bayahamba, bahambe emini lenkondlo ebeyazi ukuthi hayi bahamba bahlanganisile lapha lalaphana.
UMnumzana Victor Dube uthi uhulumende kumele afundise uZulu ngokuqakatheka kokwelatshwa ngezomdabu.
Engenza njalo awubusozuba abona abantu becatsha nxa besiya ezinyangeni ngoba ukucatsha ikuthi besaba ukuthi lapha abakholwa khona bengabasola mvele bexutshe ezikhundleni kumbe kubonakale engathi yibuthakathi kubona kungasobuthakathi.
UDube uthi okudanisayo eZimbabwe yikuthi uhulumende ukhuthaza abokuza hatshi izinyanga ukuba belaphe uZulu.
Khona kathesi indawo okuhanjwa khona egcekeni emini sibili usiyalatshwa ngamaChina bekuhlabe izinalithi eziningi abathi ihoki ipantsha ngasithi iwini. Bakwenza egcekeni, bavunyelwa nguhulumende, kodwa yena uhulumende akakwanisi ukuvumela abantu bakhe ukuthi besebenzise imithi yabo.
UDokotela John Mangwiro, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle, watshela lonyaka umhlangano omkhulu wabezempilakahle amaprofita lezinyanga ukuthi sokumele abelaphi bezomdabu befunde ukuthatha izigulane igazi, ukuhlola ukutshisa komzimba lokunye. Abezinatha bathi uphenyo abasanda kulwenza luveza ukuba abagulayo abafika phose isilinganiso sokungamachumi ayisificaminwembili lanhlanu ekhulwini 85% baqala bayebuza kubosiyazi abasebenza bengaphansi kwenhlanganiso yabo bengakatholi usizo ezibhedlela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Bajabukile abantu abanengi kulandela ukubhubha kwamalunga eqembu leinsimbi zezwane. Bachabalale engozini yomgwaqo ngempelaviki. Siphoxe ngodaba lolu lomxolisi Khulekani Nkomo, waziwa kwezomculo ngegama elithi Zinja Ziyamluma.
Sikwazile ukuhamba siyofika endaweni yakomagabelana lapho kubuya khona uElvis Mathi, okunguma eli bizo lakhe lomculo, umkholi weinsimbi zezwane. Sifikile sahlanganisa amehlo nomdeni, sathola nje ekhaya kulusizi kunzima, konke nje bekunzima ukusekhaya. Sathatha ke umama kaBrema nonkosikazi wakhe sabuya labo ngapha koBulawayo. Savuka ekuseni sahamba nabo esibhedlela ukuthi bayebona uBrema nalabo abanye abalimeleyo. Engakusho nje ukuthi laba babili yebo badlule engozini yemoto, uElvis noMaviri. Maviri ubedlala i-drum, wahle watshonela khona lapho Elvis wachonela esibhedlela. UBrema noRonald noPutsununu nomunye balaphe empilo esibhedlela, yibo ngathi balimele kakhulu. Ngale kwakusele abanye ababaliselwe John Master naboGeligeli, kodwa ke i-3 sidischargiwe njengamanje, silinde ukuthi befike la koBulawayo noma yinini.
Banjani bolaba abalimeleyo?
Hayi, namhla bayathembisa ngoba after ukuthi bebonane nezihlobo zabo, ngicabanga ukuthi sebayethembisa kakhulu. Nominister ufikile, hamba nje nebandla lonke bezobabona bezama ukulekelela lapho abafuna ukulekelela khona. Sibalisela nabo Kingdom Blue sebe hlanganisile ukuthi no bazowuphatha umsebenzi. Umfowethu, abafowethu labadlulileyo bayefihlwa bonke.
Babekwa nini?
Ngicabanga ukuthi ngolwesihlanu sizokwenza i-memorial service lapha e-amphitheater, kodwa ke kusalungiswa. Ngicabanga ukuthi kusasa zobe sesikwazi kahle ukuthi kuhamba kanjani, kodwa ngomgqibelo khona hayi ku-Elvis uzobekwa ngomgqibelo. So kungenzeka futhi uMaviri ayefihlwa endaweni yaseLupane lapho kuzalwa khona umamakhe, maku ukuthi kugcine kuphumelele kanjalo, kusho ukuthi uzofihlwa khona-ke ngesonto. Ngakho ngizobuya ngikonfirme ngoba salinde ukuthi sikhiphe i-statement esiyisona esokugcina, abantu bese besithola-ke imininingwane yonke izobe sigcwele lapho-ke.
Umxolisi Khulekani Nkomo ngumculi owaziwa ngegama elithi Zinja Ziyamluma. Sixoxe laye ekoBulawayo. Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lamhla usungule umkhankaso oqhutshwa ebulenjini wokhuthaza abantu ukuthi kukhetho oluzayo bevotele labo abangathuthukisa ezemfundo olubizwa ngokuthi Beat the Odds, zwakwauma kudaro noma kunzima kunjalo EduVote Campaign. I-PTUZET uhlelo lolu lusungulwe ngomnyaka odluleyo lapho obekuxoxiswana labantu mathupha, njalo luyaphumelela ngoba namhla kodwa nje kufinyelelwe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ebulenjini kuphela. Isikhulumeli se-PTUZET uMnumzana Themba kuye Moyo uchazisa kabanzi ngalolu hlelo.
Sikhangele uhlupho esilalo ezikolo, ukuwa kwezinga lemfundo, ukuswela kwesithunzi kwababalisi, ukwehluleka kokubhadala okubhala imihloliso yabantwana ngoba behluleke ukuthola imali ye-examination fees. Bese sibuya sikhangela isisekelo sombuso u-section 75 lapho othi kungumlando kahulumende ukukhokhela indleko zonke zemfundo. Thina nge-ATUZI sikukhangela kusukisela ku-ECDA size siyefika ku-first degree. Umkhankaso lo siwuqalisa lamhla, sikhangelela ukuthi sizaba lawo kuze kuyefika usuku lokuvota mhlaka-23. Lanxa bezepolitiki bona bemele beme ukukhankasa mhlaka-21, sizasebenzisa i-online lapho sithola khona ithuba lokuhlangana labantu. Sizabe sihlangana labantu sibagqugquzela ukuba bananzelele isisekelo sombuso lokukhuthaza labo abamabandla abafuna ukuvotelwa ukuba bakhangele isisekelo sombuso u-section 75.
Ungachasisa ukuthi ezemfundo zihambelana njani lapha lokhetho, njalo lizawuqhuba njani lo mkhankaso?
Izikolo zonke ezeZimbabwe kumbe eziningi zingaphansi kwamakhansila. Ngokunjalo sikhangelela ukuthi ukhansila engakhethwa kumele kube umkhansila ololwazi lozwisisa isisekelo sombuso, ikakhulu nxa sikhangela u-section 75. Ephalamende yikho lapho kulungiswa khona imithetho. Yibo abantu okumele benelise ukuzwisisa ukuba u-section 75 okhuluma ngelungelo labantwana, ngelungelo lokufunda, ngelungelo lesisebenzi nxa sesikhangela lo section 65. Yibo okumele bethi bona isisekelo sombuso sime kanje. Okwezemfundo kakuhambisane lesisekelo sombuso. Abanye abantu bengagijima masinyane bethi lizwe lethu kalila mali yokubona ukuba uhulumende uyokhokhela indleko zomfundo. I-competence based curriculum yethu yavela kunzira masanga commission. Inzira masanga commission yayenza isinqumo sokuba uhulumende engakafaki i-competence based curriculum kaqale avule isikhwama sokufunda i-education, educational equalization fund. Isikhwama lesi sikhanele ukuthi silinganise izikolo zonke, singaboni kulezikolo okuthiwa zingcono kulezinye. Kunje nje abantwana bafunda i-ICT, wonke umntwana, kodwa uzahamba uyefika emaphandleni uthole ukuthi kakulayo ni-network. Abantu umakhalekhukhwini bamsebenzisa ukutshaya ingoma bezigidela. Abantwana bezikolo zakoBulawayo bayasebenzisa i-ICT, i-network ikhona. Kakhulu sikhangele ukuthi imfundo ilingane noma kungaphi. Kungabi lo mntwana oyehluleka ukubhala i-examination ngoba uyehlulekile ukuqoqa imali yama-subjects angu-5. Umntwana omunye ugcine sebhala ama-subjects angu-5 kodwa yena elalo ikhono lokubhala ama-subjects angu-8 azikhethele kuhle afuna ukuba yikho khona eseqedile ezemfundo.
Lo ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli somanyano olwela amalungelo ababalisi bemabhandleni i-ATUZI ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje sike sizwe ukuthi abantu bathini khonapha-ke kuStudio 7 nxa sikhangela kuFacebook yethu lezinye indawo ezijeneyo. Sikala ngalokhu-ke okade kusethulwa ngabantu enkundleni yethu yeFacebook lapha ukhuluma khona ngokubhubha kwaElvis Elvis Mathe lo munye wakhe uThembi Nkosi Maveri Pofu. Umlungisi Ndlovu uthi ithi incwadi laphana kuJobe 17 ozelwe ngowesifazana imihla yakhe ibaliwe. Uyaqhakaza njengembali lakwaboy ufikile emhlabeni, wabekwa emhlabeni phambi kwethu. Umfana omuhle kakhulu usejabalele. Uzobuya njalo-ke uKhumbuzi Bhango ukuthi hayi siyabonga kakhulu umlungisi ngamazwi lawo enduduzo. Kuzobuya-ke emmuzileni uthi-ke lala ngokuthula King Fly, siyakukhumbula sonke empilweni yethu. Kuzobuya njalo uNothando Ncube uthi ngalale ngokuthula abafowethu, abalale ngokuthula abafowethu, enhliziyweni zethu sidabuke okumangalisayo. Lizwe Israel TV uthi abalale ngokuthula. Siyawazi ukuthi abanye basezibhedlela kodwa silethemba lokuthi bazaphepha. Mebumpala naye uthi rest in peace. Ye lokho-ke ngokwethulwa ngabalandeli beStudio 7 lingakhohlwala kuhlelo lwe-Live Talk lamntu asikhangela khona okwenzakale eHarare esililweni sikaTinashe Chitsunga obuleyo ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Singakagqibi uhlelo lwethu lanamhlanje ngokuthi sikhangele besilazo kuvaleliswa kuTinashe Chitsunga obulewe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF. Badabukile abantu kulandela ukubhubha kwamalunga eqembu leinsimbi zezwane. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.